sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Somphuhlanelo ubuya njengamagagasi olwandle. Kasi ingagasi lizolandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya kukhuleke ephezulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Sokule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu akhe yabavusa. Ngoba uthi imoto zonke aziyengene zokho. Yethu zikho imoto zingangena khona. Abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga.
Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula nokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingli yalo ethi Ngikhathele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lanxa amanani abahlaselwa yiwo esehla alakho ukukhuphuka njalo ekuqaleni komnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi abantu abalitshumi lasishiyagalombili 18 babulawe yi-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abafika phose amakhulu amathathu i-275 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni awethule izolo uhulumende uthi lokhu kukhuphule inani lasebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo yakwedlula inkulungwane ezilikhulu i-1.2 100,000 yabulala abedlula inkulungwane ezine 4.3,000 asebehlatshiwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Asizweni usikhwica mfundo elophisi Sibanda. Ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni enqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela ngembangela yokuhlala ukukhuphuka kwamanani la.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle. Kasi ingagasi lizolandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhuleke ephezulu. Ngakho indlela abuya ngayo sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inano labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana. Njalo labo abathathwa lo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kukhwele kwehle kuyini njengoba kathi sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe vele kuhlanyelwe amavirusi amangaki phakathi kwabantu. Ungahlanyela 1 virus igagasi lakhona liyabancinyana. Ungahlanyelwa 100 lalo liyabalikhulu. Ungahlanyelwa 1000 liyabalikhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown lachiwoyo ayanceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabi behlangana kakhulu. Okunye unceda kathi silapha eZimbabwe ngama-injections abephiwa abantu, ama-vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe eHarare ukuthiwa uProfessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elingu-100 abalahlekelwe yimpilo abangu-95 bebengavaccinatwanga. kutshengisa ukuthi abebehlatyiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula kodwa kawuzange ugcine ubathatha. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane nenano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ukufutshelwa ngumuntu oyedwa engowakho inano lakho nalabe liphezulu. Siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Anti kuyakhwela ngoJanuwari yehla futhi yazoqalisa ngamaJulayi. Ngama-April, May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lakho esikho khona ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu, yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengini eZimbabwe?
Delta variant iyo ebangele i-wave yesithathu, i-third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha hayi besebebalutshwana. I-delta variant bebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule ngawo. Yikho inano lisuke lakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious.
Lo ngusikhwica mfundo elophi sibanda ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 sixoxelaye ekobulawayo. Osomabhizinisi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende esokuvula lokuvala amabhizinisi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown besithi lokho akubasebenzisi lula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa bakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Mathi Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu, kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year, some months, ngiyamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengena ezokho yeto ezikho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga. Imoto yakho yakuyi-repair ngani, drive uholane endlini yakusihlana, ama-school fees ubhadala ngani?
Unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo.
Abantu abazisebenzayo sesikam 8 to 3 se-affecta amabhizinisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo 5 ekuseni besiyahoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi. Sinanzelela lokuthi abaku-formal business bachayisa ngo-past 3 nakuyakumele lathi sebezozichayisela ngo-3. So we-affecta kakhulu ukuthi sigcina sesiswela abantu bokuthengisela. Abantu besuke emsebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha kwabe sokumele sikude izinto. So si-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela business esiyenza. So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi, esinike isikhathi sibe banzi mbijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba bachayise ngo-3 bebedlule lathi bedobha lathi sisithole.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi uhulumende angakunanzeleliyo yikuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi.
Yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama, hayi emini ngo-3:30 kanjalo. Kanti-ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi, amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi, abaningi sebefungule kwathiwa bayehlala ekhaya. Njengalokho amabhizinisi evala masinyane engazuzi imali, abantu kabenelisa ukuthi babhadale abantu abeneleyo.
Amabhizinisi amaningi sesehluleka lokusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo abathengisa ukudla okubona masinya sebesehluleka nabo ukuqhubeka ngamabhizinisi abo kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa ngakwelinye icele abathengi labo bathi izitolo zivulwa sebesemsebenzini zivalwa labo bechayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe umphathintambo ezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labosomabhizimusi kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kunokunye okungaguqulwa na ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabazali abanye bekwemukela besithi abantwana bese beganga ngoba bengela lutho lokwenza kodwa abanye bathi ngabe abazali baphiwe ithuba lokudinga imali lezinye indingeko andubana izikolo zivulwe uChris Gande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba
abazali baqhubene ngembono abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuthiyachiyene ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyikuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi zizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo ikakhulu labo abafunda kuma boarding schools ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje baye befuna ukuthi badle ukudla lokho kumele kuthengwe izimali ezizaphuma kuba abazali okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe isingezelelwe nge-2 weeks abanye abazali bahleke baphumula bakhohlwa abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile khonokana leso kusiba lohluphe ebazalini ngoba ama-boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula abanye bakuma-50,000 abanye bakuma-70 kusiyakhona ephezulu kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo kusuka kube lohlupho kakhulu
inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwe nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungelamuntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi kwethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years akula muntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 losuphakathi wethu awukhekelezi abantwana uyahlasela insane uyahlasela abasakhulayo ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befike esikolo bahlatshwe njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitizer mbe begeza izandla egedi bazawafaka ama-mask kodwa abantwana bavele bangabantwana lapha bahlangana khona bebodwa bayakhipha ama-mask lawana baqalisa ukuqoqa beseduze laduze ababalisi yebo babekhona ezikolo kodwa kutsho ukuthi bazabe bekhangele bonke abantwana ikakhulu emasekendari esekendari abantwana babe betshintshana ababalisi bengena bephuma bengena bephuma akufanani le-primary lapho umbalisi ahlala khona labantwana abelokhu ebakhangele bakhontrola lanxa kunjalo bavele bazaba khona abazabakhipha lawo mamaski benjalo ababalisi bebakhangele
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali lababalisi bekhala ngokuthi baphiwe isikhathi esincinyane sokulungiselela ukubuyela kwabantwana ezikolo nendleko eziphathelane lalokho. Obamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris usukume kweleVietnam izolo elubhekise ekhaya ngemva kokwethekelela lelo lizwe lakweleSingapore kuhambo lwakhe oluthethe iviki yonke. Ekhuluma lentethelo ezindaba, uHarris uthe eleMelika alisoze lathula loba ukuguqa izandla liyekela eleChina lizenzela santando lisephula imithetho elondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Amasotsha kwele Poland abikwa ibonakale ebiya ngocingo oluhlabayo emngceleni walelo lizwe lele Belarus izolo. Ele Poland, Lithuania le Latvia abika ngokuqansa kwenani leziphepheli ezibalekela umumo osumubi emazweni anjenge Iraq lakwele Afghanistan zisebenzisa ele Belarus uchaphela kulawa mazwe. Iziphathamandla zakwele New Zealand zibika ukubana kulabantu abangamashumi ayisithupha lathoba minimbili 68 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 izolo ngolwesine. Leli nani eliphezulu kangaka kusukisela nyakeni ngomabasa. Leli lizwe lihle laqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli kusukela ekuqaliseni kweviki emizameni yokuvimba kumemetheka komkhakha omutsha waleli gciwane we-Delta variant. Kufe abantu abahlanu abagoqela amapholisa amathathu ngemva kokulwisana ngembhobho oqhamuke phakathi kwabezomvikela lomunye undoda wakade ehlomile phandle kwesigodlo someli weleFrance esigodlweni seleTanzania iDar es Salaam. Umholi wamapholisa u-Inspector General of Police Simon Siro uthe lundoda ocine ubulawa kulokhu kulwisana banakanela ukubana angabe yisizalwane sakweleSomalia. Isikolo esisedolobheni leDesi esigabeni se-Amhara kwele-Ethiopia sesiguquke saba yindaba yokuphephela ikakhulu kulabo ababalekela ukulwisana osokuqhamuke ezigabeni zangenyakatho yalelo lizwe. Lokhu kulwisana uqalele esigabeni se-Tigray sokuchithekele kwezinye izigaba ezimbili ezingumakhelwane eze-Afar le-Amhara.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba asebenzise ngokufaneleyo amadola afika phose ibillion awathole phansi kohlelo lwe-special drawing rights evela kwisikhwama senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko AIMF. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lanxa uhulumende ethembise uzulu ukuba izosetshenziswa ngendlela imali yokuvuselela umnotho welizwe wona ophazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19 ikakhulu ehlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo, olokulungiswa kwempahla lezinye, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi zesabela ukuthi izokuphelela ezikhwameni zabalutshwana. Enye yalezi ngcwethi ehlala kobulawayo ngumnumzana Dumisani Nyathi owesabela ukuchaphazwa kwale imali.
Sikhangelele ukuthi imali le isebenziso kwabadubekayo lizananzelela ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 lisishiye sonke singela mali. Njalo sikhangelele ukuthi imali le iza kusincedisa esithi social proofing, kutsho ukuthi abantu baza kungena kuma-cash programs, ama-food for work, imali izabe ikhona ukubabhadala.
Unyathi uthi kumele isebenze njalo ukuthuthukisa inhlangothi ezimqoka ezinjengemfundo lezempilakahle zona esezife kakhulu emaphandleni.
Kakula zibhedlele emakhaya, gakula mgwaqo ezibhedleleni emakhaya so sifuna ukuthi kube le infrastructure ezabekwa kuma health facilities ethu futhi sikhangelela ukuthi imali le ingaqalisa ukusebenza ibekwe ngale kwezemfundo sikhangela ukuthi emakhaya ngale kubekwe la infrastructure
enye njalo ingcwethi ehlala eGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenzela ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uthi indaba ezinjengenkohlakalo zilakho ukuphazamisa lolu hlelo
unfortunately in the context of weak economic governance structures in the context of corruption in the context of
ukungabi khona kwenhlangothi ezigcinileyo zokubona ukuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela elizweni indaba zenkohlakalo yikho kuzokwenza abantu baqale ukuzivuza ukuba kambe izosetshenziswa ngendlela na imali
infected or
okusekelwe nginobhala enhlanganisweni emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo yena othi uzoyicela isivuthiwe
imali engaphelela kuma statement ingasoze ke ifike ke phansi kulalabo ofanele beyithole kujayelekile ke eAfrika ukuthi imali ezinje ezibalwa emaphepheni zingafiki kuZulu
kodwa umphathintambo wogatsha lwezemali uprofesor Mthuli Ncube utshele abomsakazo kamabonakude weZTN ongaphansi kwenkampani yeZimpapers ukuthi ubufakazi bukhona ngokuba uhulumende okhona uyenelisa ukusebenzisa imali yelizwe ngendlela
I should take ownership of this and say I have a history of prudent management of public finances as Minister of Finance and Economic Development I've run a balanced budget but of course is the president doing it I'm just only his agent
ngizazikhulumela mina ngokwami ngilembali yokuqhuba imisebenzi yokusetshenziswa kwemali ngendlela elobuhlakaniphi njengomphathi intambo wezemali ubufakazi busegekeni yebo kambe ngumongameli okwenzayo lokho mina ngisithunywa nje abaningi bayakhohlwa ukuba thina sangena ngesikhathi ilizwe libhekane loduko lwesihudo sekholera kwabuya izulu lesikhukhula likacyclone Idai sibone njalo indlala khathesi sekulo bhubhane kodwa sifanelisile ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa umnotho kunjalo
so why would it be different this time
ingcwethi kwezomnotho zithi zizobheka ukubona ukuba izosetshenziswa ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe na limali hathi ukumane inyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye izimali elizweni ngesikhathi esedluleyo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Okwamanje asizweni okukhulunywa ngabanye babalaleli beStudio 7 ngokwenzakala elizweni.
Mina ngilombuzo engifuna ukubuza kuhulumende weZimbabwe ukuthi iborder ulivaleleni. Bavaleleni eBeit Bridge iborder. Bavaleleni kubo Plumtree amaborder avalelweni. Why bevalela abantu ama cross border traders ukuthi bengacross beye kwamanye amazwe bethenga izinto zabo zokuthengisa. Bekwazi ukuthi beziphilise phela akunamsebenzi elizweni lethu umsebenzi elizweni lethu kawukho siyabona phela amanye amazwe amabhoda avuliwe konke akulaliswa ukuthi alivala ibhoda manje kodwa iZimbabwe ivala ibhoda kuphela kanti le corona leyo ihlasela abantu beZimbabwe ibhoda kuphela na siyabona ama cases akhona sehlila becorona konke COVID ikhona le South Africa kuwonke amazwe ikhona kodwa amabhoda avuliwe abantu bahamba bethese behambe lezincwadi bezihambele kuhle bekhaya iloba kusekhaya ende futhi kuba lukhuni emuntwini osuka eZimbabwe kuye South Africa ngoba kuyadula ukutesta iCovid eZimbabwe kuyadula kakhulu angiboni ukuthi likhona ilizwe elidurisa ukutesta iCovid udlula eZimbabwe ungakomparisa nalapha eSouth Africa ukutesta iCovid kuchipile kakhulu less than 400 rands uyanika isetifiketi esokuthi uhambe ngaso bahamba bekutesta kodwa ungaya ma useZimbabwe ngale yakhumbula mina ngobulawayo $60 abayifunayo ukuthi bekuteste bekuningi certificate sokuthi cross border wami kulukhuni mawusuka vele ekhaya kulukhuni kakhulu hayi mina ngazifika lokhulumende wethu kutheni ewomisela abantu beZimbabwe uba womiselelana abantu kavule ibhoda abantu bezihambile abantu bebuke bawode impahla zabo bethengisa bekwazi ukuthi befit imuli zabo
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni lani lilakho ukusithumela imbiko engadlalwa emoyeni kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
My darling, what a Friday, 7 to 14.
uhlelo woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Ekhanda mhlophe liphuma khona kanye ekhanda mhlophe lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo.
Mbingelele umhlaba wonke jikelele okhuluma uXolani Dube ngokudabuka kantawuka endaweni yaseplant ekhanda mhlophe. Shinto ngokuhlala ngisejohannesburg le South Africa. Igama leqembu ikhanda mhlophe Neighbor Boys esebenze noDudling Dube odabuka naye eplant endaweni yakugala.
Kahle likhuluma ngani lapha Dube?
Kusho ukuthi ukuthi ngikhathele saye sahlala phansi lomfowethu uDudlini sabonisana ukuthi mfowethu njengoba iy'mpilo zinje kuhamba kusiba khona ukuxabana kwabantu lapha nenkulumo ezimbi ezingekho right, sase sikuthatha ukuthi ngcono le nto siyenze ingoma ngoba kuye kwaba khona into ezingahambi kahle partner kwethu na uDudlini edibana nenkinga nje eziningi emhlabeni lapha ahamba khona. So sase sibona ukuthi hayi le nto uhambe sesiluhambile lukhulu kakhulu uDudlini waseqhamuka nokuthi hayi ngcono ethi ngikhathele le ngoma le ngoba kwakukhona ukuhambi kahle partner kwakhe nabanye abantu.
Ngapilingoma kulabo abangathanda ukuthenga kanye lomunye nje umculo wenu?
Ingoma ikhona ku YouTube njalo iphinde ibe khona kithi. Umuntu uma ngabe efuna ukuyithenga ingoma engafuna ukuyidownload from ku YouTube unakho ukuthi asitshayele kule number 80+27 61 963 6853. Ngiyase South Africa leyo number.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngabatshela nje ukuthi kukhona esizabayithulela khona mhlambe kumnyaka ozayo ka 2022 singikhanda mhlophe versus Dudling Dube. Kodwa engibatshela khona ukuthi ngicela ukuthi bathenge ama original CD bengathengi ama CD asestaradini ngoba lokho kuthanda ukuthi kusilimaze kakhulu imali esuke sizikhiphe sesiya recorda lama album. Ngiyabonga.
Lathi sibonge ke abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys behamba lapho lo Dudling Dube vesithi Ngikhathele. Thank you.
umculo weqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys lona ke liphethe umculo walo othi ngekhathele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona olakho ukuphenduka ngamandla njalo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-lockdown. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.